bayengezelele kakhulu awenzi ekhwele percentage 23% njalo bayengeza bona i-transport allowance ekhwele layo le 5%. I-rural allowance layo sikhuluma ngayo okwesikhathi siphendukile, so i-rural allowance iyabe ibhadalwa nge-5% ye-basic salary yomuntu.
Lisuthisekile ngokungezelelwa lokho mbekukhona okunye lokho elikufuna.
Nxa sikhangeleke thina sibona ukuthi umathanyela kathesi uthatha imali elesilinganiso se-$365 singahlanganisa konke i-basic salary nama allowance, khangela i-poverty debtor $506. So khanye ukuthi kulo msebenzi kukhulu lapho kumele ukuthi uhulumende asebenzi. Sababalasi abaningi bathatha imali elutshwana less than $560, so baphansi kwe-poverty debtor line. I-budget kayenzwanga kuhle, uhulumende vele uphasise i-budget engasebenzi kuhle, ngoba uhulumende lapha ube khangela ukuthi anike abantu i-increment ye-5.3%, besebenzisa bona i-rate of inflation. So kasikafiki napho-ke ukuthi kusetshenziswa i-rate of inflation. I-rural allowance yakho na imalini, sithole ukuthi ngama-11, 12, 13, $14 khonapho, imali encane. So into eqakathekileyo khathesi ukuthi sidingeke ukuthi sinegotiate ukuthi imali yona leyo ikhwele ukudlula khonapho.
Uhulumende uke wathi kungazwisisani kunkokheli yomanyano we-APEX ukubisela emuva ukuthi izisebenzi zikahulumende zengezelelwe iholo.
Leyo yindaba esifuna ukuthi siyisebenze khathesi, siyisebenze ihle iphele. Ngoba thina kuZimbabwe Teachers Association kune sesibhalele i-commission ukuthi i-commission ilungise ama-increments lawa aphume, njengoba ilokhuzeni abantu bengakafiki ukuthi bavumelane kumanyano we-APEX Council. So sifuna ukuthi sikuyenze, sikusebenze khathesi-ke ukuthi silungisise i-APEX Council ukuthi umanyano lo kube ngumanyano ozathatha amahlanganiso wonke arepresenta izisebenzi zikahulumende, kube ngumanyano njalo ozabeka ilidership silandela i-constitution yethu e-APEX Council.